Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele i-commission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa uZulu kuma kukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigcibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intathele izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zeMelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo.
Ama-charges akhangelane lawo awathengisi emthethweni icala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele i-commission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. Umuonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale le Supreme Court. Lokho kusho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla le-MDCT, ibandla le-MDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokutshetsha. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaxotshwa edale lephalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. Kobulawayo, kunezikhundla zedale lephalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila ziyithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedale lephalamende ezizancintiswa eziningi ezilitshumi lambili lezamakhansila ezingamatshumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana lokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izana. Zananzelela ukuthi abantu bezana nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga unikezwe izizathu lezane ezokuphonguvala abantu amehlo yokhanyangana. Abantu be-MDC bayaphambanisa ukanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso ngathi amalungela. So kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se-COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa ngoba kathesi into esifunakala yokuthi sithole usekelo ukuze sinqobe ukukhetho luka March 26.
Ungasitshela ukuthi kulabo abavele beza ncintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha.
Indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyaba nama primary election kodwa ngeke ngatsho phambilini ukuthi iningi yezindawo awusoke kudingakali ukuthi ube nama primary election ngoba senza lokho okufunwa nguZulu senza lokho okufunwa umphakathi ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo 2018 so asoke siphikise intando zikaZulu.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamanje kobulawayo. Izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela munye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission oyetheswa icala elifanayo. Igqwetha elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu. Igqwetha elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyonale inyanga. Bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo. Okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika.
Indaba siyaqala lokho abakubiza isikhweni bayithi trial ukuthuthiswa kwendaba amadoda lawo esiwamele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff. Nawe ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni. In other words, sithi thina sicela emthethwandabeni ukubana we accept to ama charges. SQN sikubiza sikuthi exception to ama charges. Nxa umuntu e accepta to ama charges uthi yena kunkundla angikwazi ukuthi lapha lingilethelene lokuthi sicale ngikhayelane lalo yilipi angikwazi ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kusisho ukuthi sifikile emthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni iswazi ngama state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lezwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langkhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni langkhona. Sese senze njalo umthethwandaba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le kade sisho ukuthi amapapers sinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzile. Umthethwandaba wasukunika ke up to umhla ka 24 inyanga ukubana siphendule court silandele ukubana azophendula indaba yethu lesithoyo ukuthi lokuthi sidingane court lasikwazi. Right. Sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka accused number 2 basebenza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukuthuthiswa kwendaba zamadoda lawa separate omunye nomunye athuthiswe yedwa. The reason why kwenziwe njalo ukubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele Harare belandela indaba le indaba le ibifakwe emthethwandaba phela ngeFriday. Basho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikwameni babhuka lama hotela lamanye ama facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba le iziphele. Basebesitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingakosponwa kumhla ka 24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni le ukubana idluliselwe phambili. Yikho umthethwandaba useparatile indaba lezi ukubana uThaba nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa la ekele uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshiswe yedwa lo lalo uzwanikwa ke esikubize emthethweni sikuthi i-verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalo usezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe etshiyene not bechutshiswe kwandawo.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye?
Ukusebenza sonke yebo, kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetha akutsho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala, sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi iyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngobani.
Alo-ke ngumnumzana Layson Ncube, igqwetha elimela uThabang Manika, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathintambo ubona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo ngomvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono, izisebenzi kazidlike ama-meetings, izisebenzi ziphakathi kwenkinga, indaba ayemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi lama meetings ke angabi manengi engaphuthisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugcibe lokhu abakuhlangeneleyo, singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma meetings sithola ukuthi ama meetings kawakhiphi lutho, kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigcibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo ukubambekayo ukuze izisebenzi zijabule, kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku-RTGS kodwa kakube liholo elalivele liyilo elali holwa ngabantu ngo August 2018 ukuze abantu bekhulume kakhulu nge US dollar kwakuyindaba yokuthi sibona ke iRTGS iluza ivalu ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga yikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yi-stable currency nxa abantu bengabhadalwa nge US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke nama RTGS so okucakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018 yikho ke okucakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service
umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Okwamanje lisikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagesi iZESA isiyazise ukuthi kuza kuba lokucishwa kwamandla la kusukwana izilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla eseCaribe. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi wemutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Bank ithi igciwane le-coronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso ye-World Bank. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarigonani lonke bantu baku Studio 7 linjani bakithi bonke bodungamiri mukomo labo bonke abaku studio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi leZimbabwe into engilesimangalayo lapha yileyi ukuthi kanti abantu basempumalanga basibangisana ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiqeda du abantu bayangcwatshwa namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa kwekhona abantu sebefile bebelokhe befaka ibhomba abantu befile kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba bantu bempumalanga lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu bempumalanga bayasizonda abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile kambe kulo muntu ongafaka ibhomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni alike lichiyane lathi bantu basempumalanga even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni namhlanje liseliqothile bonke abantu abethu kasise la labo konapa emathebeleleni sebengathi sebesemazweni abanye basegoli abanye basebotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura wonke silent liselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngaye igugura wonke yona le ngithi bakithi shuwa asikeni sikuboneni khonoko lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabulisa lo nkontungameli inkomo ngibulisa nje bonke abasakazi ngibulise nabalandeli beStudio 7 ngibulise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa yiZANU PF iZANU PF isokolisa abantu ibuleli lizwe ibulala abantu ibulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle iwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnango wakho ngeziqhuzamehlo itshele umnango wakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza iliye elizweni lakithi eSouth Africa sokugcwela abantu bakho kathi uhamba kanjani iyehluleka lokho ukwenza i-ANC instead ikuthatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngalo siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho iye ithule bahamba ngale bethi bayalungisa ngamamediata bafika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwe ukuthi balandele uyayibona lento leyo so into enjengale kumele kwenziwe kumele ukuthi khona thina sisuke le khaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iceda lapho iyabe siyicula amafurana babuyele kubo amafurana babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba uyazi kahle ukuthi ngale khaya kulalutho mna ngagoba mmoshile izwe lima ngobongobo akula nto ekhona ephilayo so into enjengaleyo kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakame iphakamele umnango wakho ukuthi endoda akulungise ihlanyele indlu yakho ibe clean ihlanyele indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badliwa zingonya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto ufika ngalwe kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwe into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlumunye sithathe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sithe sabulala uJesu kumele into mazilungisa mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungalanto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment yeSouth Africa ya ilungise into ele lokhu elibhizi lapha lokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele manje
hambi ngenene kuStudio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli ibingelelayo ngifiselana phansi khona le kulilima westung madlambu ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezi zisithela zona sizibonayo laphana kukhasi le-Studio 7 ilitshele esikhumbuzo inafakwa ibhintshi likazuzi elihanjela bhontsho le nto ibuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende ongena ovikela abantu njalo upreacha ivangeli lokuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu endane enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe yokudestroya isikhumbuzo esilinxeba elikhulu ebantwini ekuye futhi ezophuma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le nto abhalelwa government nalo khona mina ngithi igovernment le efanayo eyavimba ubheji likazulu isikhathi ethi nge-22 December ethi khona ukufuna ukuthi kube yisuku lokuthi uma bethi ba-celebrate unity ngebheji likazulu ukuthi khona siyakhala because kufele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kwanqinda khona ukuchitheka kwegazi bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubheji likazulu angahlangana kodwa kwezinye indawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahamba ephuma naphaya because awafuni le nto lento ANC but ngapha uhulumende uya ukhuluma okunye ngemuva ngale wenza okunye mina ngiyaye ngithona uhulumende wezanu akahlukananga namabathakathi umthakathi uyahlehleka naye manje uphuze nayiti umenzele ukudlala sude kodwa ebusuku ngiyelezwa lalo kugibela futhi we abaholwa nguye inochuma bona ngapha ngabanye bakhe yibona abayenza lezi emile ukuthi abana labantu abathi kona babo mnanga babo mnanga yibona abayenza sonke lezi ngoba abafuni kuvele ukuthi kona kukhulunywa ukuthi kubabulala abantu bafuna kuyenza ukuthi kona sikugcibele senze ngazathi umuntu omuhle kube nemuntu obulala abantu
sabonani basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okhulu ngokududulwa kwelitshe lebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi bamenzane umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngokubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele lokuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula action oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanka amasosha ahlala kuthi agqiyeza atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye ubathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besigebeleni besikhala ngabantu bababulawa ayigugulaweni angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala namanje lokhu esidingisela sezibhomba abantu abafayo thathiyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo sokusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abaphilile sikubika phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la amarukhuzeni emanani akuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu ilulaka lo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalele Melika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli umnumzana Amita Mehta ukulandulile lokho. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi idemokhrasi izosurvive ngoba abantu bathembekiwe ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal rights ngempilo zabo regardless of umbala wabo and lana esakubonayo ngo-January ikubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama-minority ama-rights abo sokuvota ama-rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngo-January 6 ikuthi bazame ukuvimba ukhetho olwalwenziwe ngabantu for presidency ka-Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphazanjani. So laba abantu ababizwa ku-January 6 committee abangafuni ukukooperate melu
umnumzana Den Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awagxotshwa edalele parlamente lakukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.